kwengalinto sezitshintsha in favor of uhulumende omutsha osezimbabwe. Into esisele eZimbabwe, umongameli uMnangagwa ukuthi Zimbabwe is open for business, but asikabona okutshintshayo. Uyagijigijima emazweni atshiyeneyo uhlangana lama-investors, but asikezwa anything tangible on the ground ukutshengisa ukuthi into sezitshintsha. Khathesi amabhenki akula mali, abantu kebesenza okuswayipha cash, lokhu kulama line amade emabhenki, abantu sekutshintshile so far on the ground.
Izizalwane zeZimbabwe zona ubona ingani zizakwamukela njani umbiko lo wokuthi zisungule amabhizinisi ekhaya?
Ngibona ingani amaZimbabweans aseyamela kumele bake bame mpijana, bake bakhangele babone ukuthi kuyatshintsha yini eZimbabwe i-economy, ukuthi ngathi ngisukume ngisengisiye ekhaya kule infrastructure yini evumela ukuthi ibhizinisi iphumelele siya phambili. Into ezinjengemali, ukutholakala kwemali, ukuswelakala kwemali kuyaseyimpacta kakhulu i-business. Imithetho yokuletha ama-foreign investors, ngoba ama-ideas agcwele okuletha ama-foreign investors eZimbabwe, but again into ze-corruption azikapheli. Kwesizwa ama-report e-corruption even kuhulumende nalo omutsha, kuseselo msebenzi uhulumende omutsha kakatshengisi ukuthi kukhona kutshintshayo okuthiyane uhulumente owasenzwa umgabe before.
Ubudlelwano beZimbabwe lenhlanganiso ye-World Bank kumbe i-IMF ke
kungaba lempumela enhle, kusiya ngokuthi uhulumente weZimbabwe ukhuluma ethembisa ukuthi uzatshintshani. Into enhle ngama-organizations anjenge-IMF lawa ayalalela aphinde ame akhangele ukubana uzatshintsha yini, uzakwenza yini okukhulumayo lokho.
Ubone ngani konke lokho uhulumende akwenzayo kungamenza abe lethuba lokunqoba kukhetho oluzayo?
Ukunqoba engakwanisa ukunqoba, ngoba kathesi mina ngibone ngani any change ekushiyana labo eyayisenzwa ngumgabe is change. I-opposition ilayo ngokwayo is a bit weak ukuthi bamkhiphe akhiphe uhulumende okhona.